Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 womvulo mhla ka 14 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje lake inkulumane phofu abantu abathwali izimpingo ifiwe likhoziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu angakhangeli izifiso zabantu nawo ngokuzama ukuyekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi uhulumende angasize izicala zizini.
Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kuleziphithiphithi uzulu itshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwintengo yempahla lokudla ezitolo. EHarare kube ngokufanayo iningi lilandele inkuthazo yenhlanganiso yeZCTU yokungayi emsebenzini okwensuku ezintathu okuqale namhlanje ngomvulo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ye-Citizens Cabinet isole umongameli Emerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulezi phithiphithi zokutshengisela kwabantu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe uzulu etshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye leholo eliphansi elitholwa izisebenzi. Iningi alenelisanga kuya emsebenzini ngoba kungela mota ezithwala abantu zibasa edolobheni njalo besesaba ukutholakala kusimo esengxabangxoza ebekule idolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhlanje lake inkulumane phofu abantu abathwali izimpingo ifiwe likhoziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu angakhangeli izifiso zabantu nawo ngokuzama ukuyekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi uhulumende angasize izicala zizini.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kaTshova ababizwa ngokuthi ngoWindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo alikhuphukanga lokho kufana njengakudala.
Ibayikho thina amawindi ayikho iphei ncane sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba ngale basebenza khona futhi uhulumende abakhwezele amafizi akhwelile yonke into ikhwelile kazama ukusehlisela uhulumende ebe le mali yethu elizwe lethu ekele uthatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi zenkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba hey yayilahla lapho amakhombi sekhwelile le fuel yangkhona sikhwelile ngapha umhola utshintshayo emsebenzini. So lapha sewucetha uhulumende la engani yabona ehlise izinto lapha abantu izinto zihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okuba ngalokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. Uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kushiswa amavili emgwaqweni.
Mina ikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntanami okugrade 1 khonapha enkulumane ubuye yedwa evele esikolo phose yonke imgwaqo bekushiswa amathaya. Ngabe kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so kusasa vele kaya esikolo kodwa ngebuhlungu ngoba sengibhadela amafizi kanti yena uhulumende ungaphi engezi izikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungela mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu, omunye wabaqume ngenyawo, uyalandisa.
Endleleni kunzima laba phandla uhambeki from town yabuhamba uviwe ubaleka nje abantu sebequmele egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehambayo emgwaqweni ngoba babebuza ukuthi wena uholini usawuya ngaphi thina sifuna ukulungisa izinto ngakho kuvele indlela yangikhona okuhanjwa ngayo inzima kakhulu wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini wonke umuntu ukhathele sila kula ukuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni akulalutho ukuthule ukuthi ezingaphandle kwabantu abanyakaza egangeni begqumela beqonde ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokitshini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okuthi abanini izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo edolobheni leHarare kube ngesifanayo kwaba lengxobangxoza zokulwisana lamapholisa abefuna ukuvimba udlame oluqhamuke edolobheni leli. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ukuqhamuka iziphithiphithi zokulwisana phakathi kwamapholisa labakade betshengisela endaweni ezishiyeneyo ezedolobho leHarare lapho abantu akade bevala imigwaqo bevimba ukuhamba kwezimota eziqonda edolobheni endaweni ezinjengasemzini we-Airport emabhuku lasesitungwiza kube lokutshiswa kwempahla kulokhu kutshengisela wokusola ukukhathazeka kwabantu ngesimo esiselizweni kodwa okusike kwadala umonakalo amapholisa esehlasela labo abanye babo sebebhidliza impahla. Amapholisa agcine esesebenzisa intuthu ephandlayo ebizwa ngokuthi tear gas emizameni yokuvimba umonakalo walingxabangxoza. Indizamtshina zebutho bezibonakala zibhotabhota emoyeni zibuka isimo emzini wemavuku kubikwa kugcine sekusiba lomanakala omkhulu wokubhidlizwa kwezitolo abanye sebegqekeza bezithathela impahla ezithengiswayo lokudla. Ukuthi kunjalo edolobheni loba kuqale kuthule kulabantu abalutshwana nje abaqunge isibindi besiya emsebenzini kugcine sekuqhamuka ukulwisana kwamapholisa labanye abakade betshengisela. Lokhu kubangele ukuthi amabhizinisi amaningi bevale iminyango yabo ekuseni izisebenzi zaqonda emakhaya. Kuthe kufika izikhathi zemini edolobheni bekungasela muntu. Umnumzana Gary Kaintini sakamuzi semzini wembare Harare uthi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguZulu ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe phezu kwesimo eselizweni.
Abantu sebekhathele wonke okwenzakala lokhu. It was a long time coming. Kuyafuneka ukuthi imessage yona ifike kubadala abangikhona abazibonele ukuthi hayi ilizwe alimanga kuhle, izinto azimanga kuhle elizwe lengithile eZimbabwe.
Lokhu kubuya ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko othathekileyo ngomgqibelo esazisa ilizwe ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota awepetulu aqonge esuka kudola lamasenti angamashumi amane dola 40 esiya kumadola edlula kancane amathathu $3.11 ngemva kokuba lawa mafutha abengasatholakali elizweni. Lokhu kubuye kwabangela ukukhuphuka kwentengo yokugada izimota ezithwala uZulu emadolobheni lapho emizini enjengeRua, Mabhuku neshitungwiza sokubiza amadola amahlanu $5 ukuya edolobheni. Emizini eseduzane lasedolobheni enjengeWarren Park leWaterfalls sezibiza amadola amathathu $3. Umnumzana Emmanuel Maringosi sakamuzi sechitungwiza uthe loba isehlakaza lamuhla sifambanise ukuba umsebenzi wakhe edolobheni wamukele ngenjabulo lokutshengisela.
Mina kathi singene etown lapha kodwa akusebenzeki umsebenzi wakhona ngoba abantu etown akula ama yonke into ivaliwe nje etown yikho esiphila khona. Even though imali yakhona zingayithola futhi imali yakhona ayithengi. So ayasazi ukuthi siyaphila njani eZimbabwe lapha but hey sibe into sezibomile sibili ngoba akasakusebenzeki wonke umuntu umile akusemjova ikadeki kathesi $5 ukusuke endlini ungena etawuni into zakhona vele azisamanga kahle vele eZimbabwe.
Izolo abohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF olwe Youth League babe lomhlangano lentathela indaba lapho abaveze usekelo lwabo kunyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokukhweza intengo yamafutha ezimota besithi lokhu kuza kwenza lawo mafutha aqalise ukutholakala elizweni. Kodwa lokhu kudanise uZulu yena othi lowo mcabango uveze ukuthi uhulumende akazimiselanga ukuvikela uZulu kulabo akade bethengisa lawo mafutha emsikeni wesitha ngamadola angamashumi amabili $20 kumalitha alitshumi 5 liters yepetulu. Umnumzana Andile Mafu uthe lokho akuzoze kuqeda udubo lokusilela lwamafutha ezimota elizweni kodwa kwengezela intengo yempahla yonke elizweni phezu kwalokhu uZulu akwenelisayo.
Hayi vele into leyo nje uMnangagwa leyo vele awuzokuvumi lokho ngoba nxa esitsho ukuthi ukukhweza amafutha kuzenza ukuthi amafutha etholakale elizweni vele kakhohlwe ngoba vele ilizwe leli isimo esikilo. Kuzahlala vele abantu beje besilwa besiba lodlakela njalo nje okwenzakale namuhla lokhu. Kungangcono edinge ezinye indlela nje ezikhaliphileyo yikho lokhu asebenzele khona ngoba vele amafutha nxa engekho elizweni kutho ukuthi vele ilizwe liyama yikho ubona lapho okulamazwe lala amafutha khona kutshona kuliwa vele ngoba amafutha aqakathekile. Kutho ukuthi yonke into nje elizweni sizakhwela ngenxa yokuthi amafutha la asekhwelile intengo yawo so kutho ukuthi vele ukuphila kwethu kuzahlupha kathesi ukuthi emsebenzini ufuna $5 ukuhamba kuphila ukuphenduka another $5-$10.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngamalungelo entathela izindaba eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe ibike ukuba kule ntathela izindaba ezintathu ezibhaxabulwe kakubi yilabo akade betshengisela kobulawa laseHarare. Imizamo yokuthi sikhulumisane namapholisa sizwe obekusenzakala endaweni ezijeniyeyo zelizwe ayiphumeleli ngoba bebengadodi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Selokho sikudaba olufanayo, iKhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission isixwayise abatshengiselayo kanye lamapholisa ukuthi belondoloze ukuthula njalo ithi iphakathi kokuxoxisana labaphatheke kulolu daba ukuthi bakhulumisane kuhle. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Citizens Cabinet isisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulokutshengisela elizweni. Umongameli Mnangagwa ufikile eRussia namhlanje okhangelele ukwethekela amazwe agoqela eleBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan kanye leSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos. Isiphathamandla seCitizens Cabinet uMnumzana Briggs Bomba utshele intathela izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele abantu bekhulume ngazwi linye ukukhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zabo. Sixoxele umfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla somanyano we-Christian Alliance ngalolu daba.
Ngiyakholwa into ebiqakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kusho ukuthi kulokuthuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Aba bantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, besezi betshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kathi vele udaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu njalo bekufuna ukuthi ingaphandaniswa ngolunye ulutho.
Abanye njalo bagcona umongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani bekuqakathekile ukuthi ukhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu alalele ukuthi abantu banjini angazi sizathu esimenze ukuthi afathele ngalesi sikhathi kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba inkolo kodwa kuqhakathekile ukuthi nxa kulendlela angaphangisa aphenduke kwenze ukuthi yena njengomkhokheli ophezulu kwabo bonke abantu laba abakhokhelayo kube nguye obakhona izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo.
Abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula nenhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana nabantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Asoze sidinwe ngoba ilubizo lwethu sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sisisise ukuthi udaba labo luvelela ngathi luya ngathi njalo lokuthi kube le ndlela engxenye singabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane ngobeya phambili.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance sixoxela ye ekobulawayo. Namuhla sikhangela ingxabangxoza ekhona elizweni abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini kuhlelo olwe-shutdown. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuthi kulamabhomba ambalwa abethelwe ngemota adubuke abulala abantu abane kwalimala kakubi abangamachumi amane enkambeni yabezomvikela esigodleni salelo lizwe iKapwa. Umongameli Donald Trump wele Melika lokhu eqhubeka isemba phansi ngesithi kanyikinyeki ekufuneni imali yokwakha umduli emngceleni welizwe lakhe lele Mexico andubana avumele ukuvulwa kwengatsha zikahulumende ezivaliweyo. Lokhu kuvalwa kukahulumende sokudalele izisebenzi phose ezi-800,000 wabanjwe ngamandla kungayi emsebenzini ngoba amalunga edalele iphalamende ama-Democrats esala kunika umongameli Trump leyo mali efika amabhiliyoni amahlanu. Idolobho lakobulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokuthiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi bathalelwa emakilinika lezibhedlela kobulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abade besilwa ama-stay away akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimileyo. Siyamukile umuntu oyedwa nje umuntu wayeka simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonona ngokuthula bengaze balwa balimazane ukulimazana phakathi komuzi wakithi. Bantu kubi bantu bakithi, nxa likhonona lingakhononi selibulalana, hhayi khononani lithule lisezizinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana hhayi kubi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu, ohlala elokitshini leChabalala kobulawayo, uveza isimanga esenzakale ekilinika yeChabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Ehlale lakho eChabalala klinika kunzima sibili. Kungizisa usizi ngoba lana ngihambe ngiyisigulane sithi ngiyathola usizo. Mangifika ngale abantu ade besiyaprotesta bafika bangena phakathi bathela ithiye gasi kwagcina sokunzima kakhulu. Into ezisukuhlunga ukuthi azange bacabangela abanye izigulane ade ziphakathi azicina zingasayelethwanga kugcine sokunzima sibili kwenzisa usizo. Ikliniki ize yavala thina abanye singayelethwanga.
Evumelana lonkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngayo ekliniki yeChabalala. Sibaningi but sigcine sixotshwa singaselatshwanga ngoba nabe sokulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leChabalala into engingayibona imota yezane ichisiwe. Abantu bolabathe besenza umsindo. Ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu. Jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshaywa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka, but sesingasele yaqiniso lapho.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Chabalala weJohana Mafuyane elokitshini leMaphisa eKezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle eMaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela saseMaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngama rands lama US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency. So kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya, odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo. Isibhamu sikhala njalo nje elokitshini lenkulumane eChabalala lesizinda osekulemibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu. Loba nje uhulumende engakatsho ukuba isimo siminjani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakobulawayo kubenzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okunakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabehluli uJustice Lokhu Malaba namhla uphawule umnyaka wezomthetho eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amukele izinqumo zomthethwandaba. UMalaba uthi kuyathokozisa ukubona ukuthi ingatsha zikahulumende eziningi ziphakathi kokulwisana lokungethembeki, esithi lokhu kuyancomeka. Wethule inani labo manje labehluli elitshengisa ukuthi abesifazana yibo abaningi kulabesilisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko mina mbona yazani ungabe ungekho kakhulu, kodwa sivame thina ukukhola ukuthi abomama balokuba lesineke njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba, ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yizo-ke nxa umama bekhona laphana kutshengisela ukuthi mhlawumbe songaba lokuwahlulelwa okulesihlelo lokuwahlulelwa okulefene, njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lowo nxa usungulwa wezamadali ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona nampo mama bakhanya baningi, kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba, kungakuhamba njani khona?
Kwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba bababa lezicoco okwedlela bomama, kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba okwedlela bomama ngokunjalo ngokunjalo.
Lo ngumnumzana Richard Mahomfa, incwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa ecingweni leyo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Ngamampintsha esithi angisona liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Singaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kuleziphithiphithi, abantu betshengisela bekhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Kube ngesifanayo eHarare, njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu esigqoqela Citizens Cabinet kanye le National Peace and Reconciliation bathi abantu belondoloze ukuthula. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.